So we seek a descendant of VOA in the valley.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa befuna ukuqhuba imikhankaso elemibuthano yabantu abaningi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi.
Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo bayaxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu,
eleZimbabwe selibhekane nokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axopha amapholisa kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso yokhetho elemibuthano yabantu abanengi. Amapholisa izolo ethule umbiko oqondisa omunye njalo umbiko osusabalele enkundleni ezijiyeneyo othi wona ibandla le Citizens Coalition for Change, i-CCC, iyabandlululwa kudaba lwemikhankaso yamarali. Amapholisa athi njalo akusikho kubazisa nje kuphela ukuthi kuza kuba lomhlangano, ngoba labo banemvumo yokumisa umhlangano nxa bewubona kulungile ukwenza lokhu. Kodwa ukuqinisa isandla ukwenziwa ngamapholisa kubandla le CCC sokusolwe ngabaningi ababalisa abakubandla lezanu PF, labo abathi amapholisa awasalandeli umthetho welizwe kodwa asesekela uhlangothi lwezanu PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungasilo qiniso.
Amalanga lawa esibhekane lawo lokhu kuqala iviki leli, ababalisi, abaphathi bezikolo, abasekeli babaphathi bezikolo badlisa imbuya ngoluthi. Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo bayaxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu sokusuka kusiphambanisa amakhanda ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi uholisa ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende $100 eyiyo esisenza abantu baxotshe imisebenzi, eyiyo esisenza abantu basuspendwe. Kodwa uma sokuvela sesithole ukuthi $100 le ikhushini. Kahle kahle uhulumende akubanga laba balisi kuyini? Kahle kahle i-Second Republic ekubanga lemfundo kuyini? Izinga lemfundo kade seli phansi khonale esiye sabela lokuthi kusiyaphela umnyaka imfundo yona ngwayo izabe singasekho. Thina-ke njenge-ATUSI besisamncenga uhulumende ukuthi kabuye emsulwa nxa eqondana le ndaba ye-crisis ye-education, engabuyi ephuza amanzi amponjwana aphambanele ingqondo, ngoba education is the pillar of the country. I-education yiyo insika yelizwe noma yiliphi. Pho nanku ababalisi sebehleli ngesifunu esisodwa ngenxa yokuthi bengazi ukuthi kusasa labo limi njani, kodwa kusenziwa ngabantu abangelandaba lemfundo yabantwana.
manje njengoba lihlala likhala ngendaba yeholo sisizwa uhulumende yena ehlala engothi uselikhwezele iholo ngembadalo yama US dollars lina lithini ngalokho
uhulumende usephila ngamanga amanga asewakhulumile kathesi nawo ukuthi ukhwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo $100 kukanti ukuba matanga upermanent secretary usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba $100 le akusiyimali engezelelweyo kodwa phecelezi ikushini nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu ikushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo siyazibuza ke ukuba $100 le ibingeyokuthulisa umntwana phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwitch pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October $540 ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomona
sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane eZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemekhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
eZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samatons azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezingqoloyi ngenyanga. Ezipheka isinkwa amaloof ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze umkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association umnumzana Tafazwa Msarara.
The global wheat supply position, like London, on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The war region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We have just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared it a war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo le yasahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. UMsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That's of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice in the grief that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Mathew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukuguqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekusekeleni kwesinkwa kuphela kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke kodwa ngenxa yeziphazamisi esezinziwe yikudlakela lololu phakathi kwe-Russia le-Ukraine.
Lokhu kusekelwe ngesinyisa kamusi Harare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi. Khathesi sesiphambanisekile ngenxa yempi ese-Ukraine le-Russia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kule-Russia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubunwe zombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lembali imvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana namapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje xa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesidumbu sikamama oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 esitholakale emasimini omumbu emzini weWaterfalls eHarare. Amapholisa athi indaba ezifanayo sezibhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Bathi njalo kulesinye njalo isidumbu sowesilisa esitholakale emasimini emangweni weJeswingo eMaswingo. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi elezimlive.com lilo daba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba ubotshiwe izolo ngamapholisa eHarare esetheswa icala lokulobisa abavoti abalitshumi lambili lokulobisa igama lakhe kuluhlu lwabavoti esebenzisa ikheli kanina. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kustudio 7 livuka njani basakazi abahle nabalaleli abahle? Ye, lami lokhu engizama ukungena kungeneka nzima kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngiyogcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabojonathan abadla izimali labanjengabogawule kuthiwa bayakhuluma nje kuphela, yena uhamba labo akumelanga sibagxeke. Uyabanga lokuthi waye sibagxeke. Hawu wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyabheka kahle kahle thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku-Studio 7 yikho lapho obona khona ukuthi yikho ubonisa ukuthi vele ngasibambananga asibambananga sikhulume kazwizinye. Yikho kuzayenza ukuthi isitha lesi sikhulu kuthiwa ezalo uphiva sihlale sisemakhandeni ngoba isiqeda ukuthi silwe lesitha sihlala sinasiphile silwa sodwa. Uyabo ugawule kumele simgxeke ngoba ngumuntu okhulumela izabi izabi ebulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu ukhuluma kanje ukuthi ugawule kaxekwa ungaphandle kwelizwe usuke ungakuboni wena ukuthi uyesebenza South Africa kuyintwendi. Akusolungelela ukuthi uyesebenza South Africa akusontwendi ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe uthile izwe lakho. Kuyixaya abantu afana nabogawula abaguguza ukuthi izabi ivusa ithi yaphambili kodwa ngabe bonke la bantu abanjeya abogawula soke isizwe sabandekele sibambana sikhetha into eyi-1 izabi useyisusa phansi kwethu izabi uvele iyacitsha ipeliti yakho. Ngithi ngiphawule khona ukuthi bantu basesindebele abetshe sizabi ukubambana siyekele ukugxeka izinto kuthiwa hey abasempumalanga hey kwathi akwacima abantu asibafuni. Asibambaneni sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu. Asisuseni izalo silungiseni ilizwe lakithi liye phambili. Sizasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe belizwe sethethe i-3PC siyobheka ukuthi i-3PC abantu abafakayo ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani ngoba into esifunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni. Asifuni ukuthi kuzosuswa abantu eHarare le bazosisekeza ngapha esindebeleni njalo kungayisi ukuthi ngoba siyabasonta kodwa obuye lobuye kahle endaweni leyo okiyo intika mboyo khonapho bafowethu.
Sanibonani lonke ku-Studio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli ku-Studio 7 amagumbi amanomhlaba hayi ngiyalizwa ngiyakhuluma mphela kodwa makuyi ukuthi sisola izano kufanele singayivoteli kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla alabo bonke asebeke baphatha wonaba o-MDC akula nto abayenzileyo asike sizame nabanye sibone ukuthi bazenza kanjani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asizele sincede mina kusiyangami nto asizameni zabo asizameni zapho mpela makuyikuthi yehlulekile asizatshintsha sifake kumqondi ngoba izanu le-MDC sesikubonile futhi into engakasikathamisa nje inye iyi-1 yokuthi ufuna abantu besendebeleni bebe amathini yi-big problem yakhe nje ubona isithuthi vele like kuzame uhlelo lwakhe so angikwazi laba abatu-right angicabangi ukuthi ngabantu abangaba nabesendebeleni ambandluli shona ambandluli indebele kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo asizameni zapho ngiyesileka zameni umqondisi layo naye ngiyesileka maningi amanye amaphathi vele so lokhu abakwenzakayo ababuthanisa vela kula muntu ongaku-understand anazo ongaboniyo akusho ukuthi vela sozabonani ngokuthi ngithubani ukhulume kanje kanje bazazi abakhuluma bemsapota kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela ingcono but ukuze bephuma uwelsman mncube nabagibsons banda velo kwasukule problem namahala uwelsman mncube futhi masebuyile and futhi uthuli kazwakali ungatakekho shin ngibusaba ukuxotsha hhayi kodwa sizameni zapho ngiyehluleka layo siyatshintsha sizame umqondisi engehluleka layo ungcono sibuyele kuzani wazi ngoba kuyafana kodwa sizameni zapho sinike i-chance yayo leso sizamayo ngehlula sizazama umqondisi sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-NRP zamani kusincedisa singehluleka sizatshintshela kini kabe besihlule kungehlula lakini akusho ukuthi kufanele sibe kuzani kabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga ukukhulumayo ngu-Mike Spanda from enyamendlovu emgosa
salibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga nonke indaba elisinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba akudingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuthi ubone zile zindawo zeqiniso ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona bantu bakamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north masthebeleni south isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona babona izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebe lesibindi ihamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sonke bantu basemidlizi ukuthi asike isikhetheni ka-1 asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbe kulabo-CCC kumbe kulabo-DCT olo-MDC Alliance laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amanje sezandleni zethu ukwene sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni i-MRP sike sibone i-MRP ukuthi izosithwala isithini u-CCC kuthathe intsha yayizolo le vela siyazi lokuyazi umuthi njalo lo mfana umncane kakhulu asoze ebusa abantu lo vele ebekhohlisa abantu nje i-MDC la bonke abantu bala asebe 20 years bekhohlisa abantu so ake sithatheni okwakithi ka-1 kuphela yikho ongifuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi fake i-MRP isimele lokhu esibona futhi sivikele into zakithi sivukele izinto zethu zibe sezandleni zethu kayi-1 kuphela abantu bakithi zizobona into zongiziyaguquka musa ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa ngunhlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town e-block 8 ekhaya elupane emalunku lapho ngizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla ohlala koncuke kwamatshivovu ngivuse lonkosikazi wamampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo RJ umdala owayesebenza esibhedlela esemphoulu ngivuse lo malume wami uPaul Ngwenya usamthulisi oyinyanga laphana lo mza wami uJabulani Ngwenya lo mdala usathulani undivula laba kuMoses Chuma wonke nje abangaziyo abemalungu emazwidini udube kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapho kunjani emasimi intonyaka ngaphe kutswana hayizulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lichisa okumangalisayo singazi ngapho ezimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga imihlanhla kwakwamatshivovo laphana koncube
linjani bantu bestudio 7 linjani bantu bestudio 7 u-anaconda lokhulumayo mina ngokuhlala ngihlele e-South Africa kodwa ngibuya le kumfazi otshaya indoda izithi rakasha yife elo agwelo ya kuzisa usizi ukuzwa abantu besintwini abantu abakhuluma isintu makhuluma ngesintu ngithi isindebele ukuzwa besapotana nochamisa besithi i-MRP iletha ukwehlukana kwabantu ayihlanganisi bantu mina ngazi ukuthi kati abantu bafunani umqondiso livula amehlo livalekile lokho likugijimisana namaphathi asemfumalanga kona laba abantu abata umqondisi yeyo uletha ukuthi abantu izibaphe ngakanje licabanga ukuthi lina lingamandebele amahlona angalithanda yini licabanga ukuthi alithanda yini okwenza unkomo baze behlukane naye kuyini angithi bathi abafuna ukubuswa lindebele licabanga ukuthi okwenziwa ngamaphathi wonke esitshoneni ukuthi kuthatha indebele libe ngu-vice president wesithathu ucabanga ukuthi ku-right licabanga ukuthi ku-right lina elidlizi imali zezanukile licabanga ukuthi ngokwenza kanjalo kwenilanga bazolikhetha ukuthi ube ngu-president abangeke bezibe liphinde nani lina masapota akachamisa lina elokho elikhuluma lithukela amaspikini isithi umqondisi umqondisi ulivula amehlo lina livalekile kuyini okwenzakala kobulawayo sathi sikhula thina sasingayazi ibulawayo ukuthi ingaba nemikhuhlane yekhorela sibe siyazela khonale esozivini isihudo lesisazela khona lesozivini uchamisa nge-XXX yakhe wakugijimoletha abantu besishona nithi bazovotelwa kobulawayo baphathe kobulawayo sesithole izinkinga manje sokucishwa yonke into amanzi zebe phuza amanzi ahlangane nengcekeza kodwa uze kulo muntu othi umqondisi kayezi kahle ukuvula amehlo wena uvalekile lokhu ufuna ukuvaleka usiyaphambili abantu besindebele vulekani le kuba ukuvaleka amehlo vulekani ma umlandele uchamisa mlandele nangesikhathi sempi babekhona babethengisa bengafuni ukuthi izimbabwe ikhululeke kodwa namhlanje ithe sikhululekile baphinda futhi baba yiwo asebesidle kuyafana ke nani lina bantu elilandela izanu-PF nelilandela uchamisa liyamsola umqondisi kodwa ulivula amehlo abantwabenu babulawa ezikolo kawuboni bafeyiliswa abantwabenu abapasi kodwa kawuboni akula development ekhona emajabuleleni unamehlo kodwa kawuboni akula mntwana wesindebeleni osebenzayo kawuboni kodwa uvulekile amehlo ufuna ukuthi uzobone ngani ufuna ukuthi uzibone befike bekuxotsha lapho ohleli khona bekuthathela umfana la uzobona khona ukuthi laba abantu besitshabini abekhorayini yikho elikufunayo bayi-invedile ibulawayo yonke leya bayi-invedile igwele ngisakhulume ngewanki imajebeleland inothile kakhulu kabi yikubona nje bebhizi befaka abantu babo ayikho enye into abayifunayo bagwabukela umhlaba wasemajebeleland okomthwakazi kodwa kula bantu abavaleke amehlo abalokhu besithi chamisa lapha chamisa ngani vukanini bantu bamajebeleland abaleleyo vukanini emaqandeni into esisele manje ukuthi ufike belithathela abafazi lapho elizokwazi khona ukuthi laba bantu besitshabeni babi abantu besindebeleni nababathanda lizayifunda
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngesizwe ke ingxoxo esiqhube leqembu le eza kobonke parental bliss okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo elandisa
yebo nje kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka kwenze njani
adwekela wena ngomama laba banoringa
wathi ngumuntu lo wabona ke ngiyakuzwa ngamandla wombe lalathe laleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa maswi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi leetsholotsho uBlessing Luphahla.
Zihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma bangisifonela abanye bangitshela bangigqinisa lapho bangigqinisa khona. Ngibonga kakhulu zihlobo zami, lingaphela uthando.
Sikhombisa esigoqela ethi Sathane ngiyekele, incane lengane kanye lethi Nozipho. Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844-383835. Ngiyase South Africa. Uma wabubonana inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla. Uzongithola lapho kuFacebook, ngikhona kuFacebook. La kuInstagram uGlory Boy Luphahla. Ubusubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke. Nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshela wapha manje.
Asisapoteneni, isiqhubekeleni phambili, umculo siwushaye lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli. Ungasapoti ukuthi hayi wena ngoba ubani, ngiyamazi se uyazwakala lapha nalapho, usapote ukuthi yilokhu njani. Dlala ingoma uze isikhathi sokumamela ingoma, ma uthe wayithola udlala ingoma uyimamele, nawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphela.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke Parental Blessing. Ale
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso elembuthano yabantu abaningi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni i-R2s ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi mahlayana ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voindebele.com.